Sokulomnyaka ogcweleyo abantu bengahlangani njengalokho ababekwenza kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lapho osubulele abedlula inkulungwane lengxenye 1524 elizweni. Okwamanje uhulumende uselwisana lomkhuhlane lo ngokuhlaba abantu amajekiseni okuzivikela kugciwane le-coronavirus. Okwamanje asebehlatshwe okokuqala bedlula inkulungwane ezilikhulu 111,588, kuthi asebehlatshwe okwesibili bedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili 21,327. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi bekhala abalandela ukholo lwesiKristu abathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise nzima njengoba bengavunyelwa ukwenza imihlangano elabantu abaningi. Omunye wabo ngumbongeni Ncube, umculi wengoma zokholo lwesiKristu kuqembu le-Tender Voices Duet.
Bese sijayele ukuthi ngasona lesi sikhathi abantu siyangena imango ethile, abanye besiye ezintabeni, abanye besiyalala emachurch, abanye besiya phesheya kwamazwe bezama ukuthi behlangana bethokozelela umkhosi wona lowo we-Easter. Manje iminyaka leyi edlulile emibili kasibonanga kusenzakala khona lokhu ngenxa yomkhuhlane lowo umbhuqazi osukhona we-COVID-19. Sokusenza umkhuba lowo ebese siwujayele ube nzima kangakana.
Uncube uthi umkhuhlane we-COVID-19 ubaphazamise kakhulu.
Njengabahlabeleli sinje besenelisa ukuthi izolo le senze imikhosi, mhlawumbe ngicela omnye umhlabeleli ovelela le kwele Harare, ngicela omnye umhlabeleli ovelela komnye umhlubulo ukuthi sihlangane senze umkhosi, sibize abantu sizothakazelela indaba yona le ye-Easter. Kodwa ngenxa yokuthi sokulezinto eziningi ezisivimbelayo kusuka kube nzima ukuthi sijayele kumbe sizwisise indlela okumele izinto zenziwe ngayo ngesikhathi sona lesi sebhubhane.
Lokhu kusekelwe ngomunye wakhe uSijabuliso Ndlovu, laye okuqembu le-Tender Voices Duet.
Singabantu abamnyama ebesithanda ukuchawulana, sisondelisane eduzane, sikhumbula ukuthi isikhathi eside besehlukene ngoba iPhasika, Easter bekuyisikhathi sokuhlanganisa abantu. Nxa kathesi ukuhlangana kwethu bekusiba nzima kangaka, sokuyenze kwaba nzima ukubana sijabulele umkhosi owe-Easter.
UNdlovu uthi kabasahambi lemikhosini emikhulu yezokholo lwesiKristu lapho okuculwa khona.
Abantu bebehamba emakamu belanda ukubana bejabulela umkhosi we-Easter. Kodwa kathesi akusavumi ukubani into ezinjalo zenzakale ngoba nxaso kungale emakamu kuba nzima ukubana abantu bezibambe ngendlela yokuthi bengagcini bethelelana lomkhuhlane.
Unkosikazi Sihle Dlamini uthi lanxa bekuzwisisa okuthiwa nguhulumende ukuba abantu baphile ngendlela evikelekileyo, ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekubalethele inkinga eziningi kwezokholo.
Usually thina sivuseleleka kuwona lawa ama-gatherings. So i-COVID-19 le isiphambanisile kakhulu ngalesi sikhathi se-Easter. Abanye bethu sebesiwa kakhulu esiKristwini.
Unkosikazi Alice Milanzi uthi bekule mihlangano elabantu abambalwa lonyaka bethakazelela ikhefu lePhasika.
Kuma-churches kube lamaphongwezi kwezinye indawo awuzange kwaba khona, but abantu abazange banjani, abazange baminyane, ba-sanitize izandla, bagqoka ama-mask, thatha ama-temperatures. Onke umuntu selandelela ukuthenga temperature, awungene e-church nxa kungekho konke lokhu. At least umthetho sikwanisile ukuwulandela.
Umnumzana Ishmael Sibanda yena uthi bakubone kufanele bazilandele lezo ziqondiso zikahulumende ezokuthi akumelanga abantu babuthane.
I-Easter yalonyaka ifana njalo leyo umnyaka lo ophelileyo ngokuba sekule mthetho eminingi-ningi, masihambe ema-church, le nto yoku-sanitizer, i-social distancing, njalo asikwazi ukuhamba hamba sivakatshelana lezihlobo labangane njengasensukwini. Abubhane lolulu sitshintshile sibili kakhulu.
Ngaphambilini kwaleli khefu le-Easter, uhulumende uhle wakubeka sobala ukuba kavumeli imibuthano yabantu ngesikhathi sekhefu leli ngenxa yokwesaba ukuthi ungamemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.